Umama udokotela uThokozani Khuphe sethethe inyathela lokuthi aqonde endlini yokuphikisana ngendaba le eyenziwa ngabanye bethu eyokuthi khona sokulabantu asebe-recallwa engathi ukuxotshwa eParliamenti lokuxotshwa kumakhansili becatshangelwa ukuthi basebenza lamanye amaphathi. Lokho kuyinto engayisiyo ngoba into esiyibonayo yokuthi abantu laba bakhitshwayo bakhitshelwa nje ukuthi ngabantu abamsekela sisiya kukhetho lwe-Extraordinary Congress last year, njalo ngabantu abamsekelayo sisiya ku-Ordinary Congress ebuyayo umnyaka ozayo. Bonke labo ngamalunga ebandla le-MDCT, akula ngitsho loyedwa osebenza labanye amabandla. Into nje eyenziwayo lapha yikuganga ukwenzelwa ukuthi umama uKhuphe esale engelabalandeli.
Ungathi ngempela sesathathwa leso sinqumo sokuthi uMakhuphe labasekeli bakhe kumele baxotshwe yini kumbe ikufanisela nje?
Isinqumo umsakazi asithandabuzi ukuthi sathathwa ngoba sasikhona kumhlangano owayenziwa mhlaka 26 ngenyanga ephelileyo okwakhulunywa khona amazwi alenketha abatshabi eqondiswe kumama uKhuphe kuthiwe khona lowo umama umdebere lowo nxa engasafuni akudingwe omnye umdebere afakwe khona phana. So kwakukhanya kuyinto ekhwabithwa ngabanye abantu abekhona kulowo mhlangano, okuyikuthi khona angeke ngiyale ukuthi isinqumo sathathwa. Isinqumo sathathwa sibili njengoba sibona incwadi zibhalelwa futhi amanye ama-mayors ade support umama uKhuphe, onjengomeya weChidungwiza enjengomeya weGweru bexotshwa. Okwakuyikuthi khona asikutshelwanga, kwenziwa ngudlu, kwenziwa ngemfihlo, kwenziwe emuva emsamo abantu bengaboni. So into ekhona yikuthi isinqumo sikhona sathathwa, yikho besesaba ukuthi bakhiphe lezo ncwadi abazibhalele eParliamenti ukuthi ngubani oxotshwayo. Yikho besesaba ukuthi bakhiphe lezo ncwadi abazibhalele kumakhansili ukuthi ngubani oxotshwayo. So msakazi, isinqumo sikhona and silesiqiniseko sokuthi isinqumo sikhona ngoba behlulekile ukuthi basincike incwadi zokuthi ngobani abaxotshwayo, ngobani abangaxotshwayo.
Yebo, bakhona abamzwelayo uMakhuphe, kodwa abanye bayahleka bayabhansulana bathi ukuxotshisa amalunga ebandla likaChamisa akwenzayo yikho osokusenziwa lakuye, kungakho kamelanga khale.
Msakazi uzalanzelela ukuthi kusaphethe umama uKhuphe akula muntu owaxotshwa mahlayana, akula muntu owaxotshwa kuthiwe usekela uMonzora, usekela uKomichi kumbe usekela uMdzuri kumbe usekela uKhuphe. Ukuxotshwa kwama-MPs lama-councillors ngesikhathi kuphethe umama uKhuphe kwakusemthethweni, kuyikuthi abantu bakhona bakhulumile phambili kwabantu bonke ukuthi thina kasalandeli ibandla le-MDCT. Okwenzakala kathesi yikuganga uphindiweyo ngoba abantu baxotshelwa ukuthi kabasekeli ubaba lowu okhona kathesi osikhokhelayo uMonzora. So ngithi ayisizo zinto ezinguthiwe singaziqathanisa, yinto ezimbili ezehlukeneyo. Njalo uzananzela ukuthi umama uKhuphe saphithe, isinqumo sasikhona yikuthi kunikwa abantu i-2 months ukuthi ba-aligne lebandla le-MDCT. Laba abengokhanda tshisa yibo ababekhitshwa ngoba babekhuluma ukuthi bona basayiyo MDC Alliance. Okwamanje okwenzakalayo yikuganga, yikuthi khona kufuqwe i-agenda yokuthi umama uKhuphe esale engelabalandeli. Thina siyabazwisisa laba bathi abasizweli, lilungelo labo. Lalaba bathi bayasizwela, siyakwamukela lokho.